Indaba enjalo ike yakhulumeka phakathi kwamalunga ebandla. Udubo lusuke lwaba ekuthini isuke yakhulunyelwa emasekweni ingakaqedi ukwenza ama-consultations akade siwayenza kulandela ukukonona kwamanye amalunga ngendlela abanye amalunga akuZANU PF aziphatha ngakhona, laba abazenza izaphu ephakathi kweZANU PF. Sithanda ukunanzelela ukuthi izaphu yaphuma ku-Unity Accord ngo-2009 kodwa besilokhu silabantu abazibiza ngezaphu ephakathi kweZANU PF. So ukukhonona kwamalunga lawa yikho okwenze kwaba lo mbono esingathi i-suggestion ukuthi mhlawumbe bengaxotshwa ephalamende laku-government uma besebenzisa igama lezaphu, ngoba izaphu ayikho lapho. So indaba isuke yaphuma ama-consultations engakayenziwa, njalo imihlangano ekade imele iphathe lolu daba ingakayenziwa. So kulapho esikhona ma-consultations.
Kahle kahle ngobani elifuna ukuthi baxotshwe kumbe kwenziwe lokho okuthiwa ngama-recalls?
Belikhangelele ukuthi kahle kahle ngobani elifuna ukuthi basuswe?
Ngingathi amalunga into abayikhangelele kakhulu yikucitsha lawa amanga asetshenziswa ngabanye abathanda ukuthi besilungisele itafula zokudla zokudlela bekuZANU PF, abantu abacatsha ngegama lezaphu ikanti bona bagijimisa inhlelo zeZANU PF njalo bengamalunga eZANU PF. Iyo injongo enkulu ekade ikhona ukucitsha lawo manga lokubonisa sobala ukuthi izaphu ayikho. So amanga lawo asetshenziswayo ngabanye abadangazela abokhaya moyo abahlanganisela abo Kembo Mwadi abazenza abantu bezaphu kuZANU PF yiwo okade efuna ukucitshwa.
Ungasitshela ukuthi umhlangano wenu omqoka iCongress kade likhangelele ukuthi ibe khona, isidluliselweni phambili ungasipha izizathu zangkhona lokuthi kuhamba njani okwakathesi?
Ubumele ube khona ekupheleni kwa-April kodwa siwudlulisele phambili ku-August. Lanxa singakatholi i-date kodwa ngenyanga ka-August kulapho esizaba khona le-Congress. Lokhu kulandela ama-province ambalwa ebhalele i-National People's Council becela ukuthi mhlawumbe kungadluliselwa phambili ngoba bebengakaqedi njalo ababonti bebezakwanisa ukuqeda amalungiselelo for i-date ka-April. So kude sekuhlaliwe, i-NPC ihlalile mhlaka 10 April yabona kulungile ukuthi belalele ama-provinces lawo kudluliselwa phambili.